Abe Election Resources Center ERC bakhuthazwa bekomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Elections Commission ZEC amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, unkosikazi Sandra Msakasa isiphathamandla se-ERC utshele intathelizindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi walelu phenyo kuvele ukuba uzulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likazulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu sasithola ukuthi kulama-zero registration and then endaweni ezinjengabo Sekhuthi labo Sanyathi sathola ukuthi kwakulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo North, Mat South laBulawayo sathola ukuthi abazabakwanisa ukuthi besinike i-information ukuthi kwakurejista abantu abangaki but sathola ukuthi kokhona abantu abarejistileyo balutshwane. So lokhu kusapotwa yindaba yi-report ephunyiswe yi-ZEC.
Ugcizelele esithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Into engingayikhuluma yokuthi kokona hhayi kukhanya sibili ukuthi kule gap ekhona sibili, ngakho-ke kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe beyerejista ukuvota ukuze amanamba abe ngani abangcono. But umsebenzi lowo ungayenza wama-political parties uyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha njengoba abantu abe-ERC bandla ye-ERC bekhuluma yikuthi abantu kabakwazi ukuthi isihlupho esizibonayo esilazo kathesi ziphuma kule nkinga yenaleyo ukuthi abantu kabafuni ukuyavota or kabafuni ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla le-ZANU-PF kathesi vele bale-targeti ye-5 million ama-registered voters, amanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho, akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi bezevota.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU-PF umnumzana Mavito Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uzulu ukuba abhalise ukuvota.
Ngithemba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi i-opposition akulanto engabenzela yona, ngoba siyakhangela emadolobheni athesi lohlupho lwamanzi. Sokulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha, ikakhulu abantu abatsha yibo abale kusasa phela, kumele beqoqane berejista ukuvota bevotele ama-council e-ZANU-PF, ngoba i-ZANU-PF nguye phela uhulumende. Uhulumende kehlulwa yilutho, uhulumende nguyozasenzela amadolobhu ethu ahlanzeke la manzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikezwa bekomishini ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nanamhla lokhu akakalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission ZEC umnumzana uThluile Silayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane lokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota, njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota, okunjengokuthathwa umfanekiso ofakwa kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota, i-voting confirmation card, ama-fingerprints lokunye. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.